uhulumende wakwele Melika usethule umthetho omutsha okuncitsha amaviza iziphathamandla zeZimbabwe athi ziphazamise ukhetho olusanda kwedlula kanye leziphatheka kumisebenzi yokwephula amalungelo kazulu. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi bonke abalesandla ekubusweni kubi kweZimbabwe kanye lezimuli zabo kabasoze bavunyelwe ukwethekelela eMelika. UBlinken uthe njalo labo abahlukuluza amalunga enhlanganiso ezizimeleyo lawebandla le-TCC labo kabasoze bavunyelwe ukuza eMelika. EleMelika liveleli lesijeziso elazedesa amanye amalunga ezanu-PF agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba libethesa umlando wokwephula amalungelo kazulu. Sixoxele lunga le-TCC umnumzana Bednico Bebe yena othi okwenziwe yiMelika lokhu akumangalisi ngoba ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqhubeka eZimbabwe.
Melika ukuthi ibakhumbuze ukuthi hayi kukhona okungahambi kuhle eZimbabwe yethu, futhi ukuthi bacala nje ukuthi a-a kasizisebele-ke kulabo lanxa umgabe sewafa nabanye bakhe ababe kuma-target of function sewafa. Yathi sivuselele ngokubakhumbuza ukuthi hayi nani elibuya lizejabula lapha e-America sizakumisa amaviza ngoba akukabi le nguquko abayibonayo njengama-American ukuthi ingaba yinguquko ejenisa ukuthi kungaba le budlelwana ezehle. Kube khona phela ngoba singakhangela ke kuningi okwenzakalayo eZimbabwe, abantu abathi nabebala imithetho bebafithi ukuthi emithethweni kuyabe kukhuluma eyinto, kodwa-ke ngokwenziwa kwakhona kuyabe kusenziwa ngendlela ethiyeneyo. Khonokuhlanga-ke kuyahlipha ngoba imithetho kufanele ukuthi uqondise ilawule wonke umuntu, kodwa ungabona umthetho sekulabanye obalawulayo abanye ungabalawuli. Abanye ababe bebukile njengama-Americans kuyabakhathaza khonokho ngoba nxa umuntu oyedwa kubababili eZimbabwe bakhathazekile. Laba ababukele omakhelwane labanye babe bekhangela ukuthi kathi imkhathazelani naleyo oyedwa kubababili. So abantu beZimbabwe abaningi bangabe bekhathazekile ngomumo okhona elizweni. Betshengisa ukuthi lowo mumo ungaba ngcono kumbe ungaba nganeno nxa kuyukuthi ibandla elibusayo seliphumile. So bona abantu abakhathazekileyo umkhosi abawuhlabayo uyazwakala uze ufike kubomelinga khonale. Besothi kuya-ke kwezokhetho, kwezokhetho-ke nxa kulo khetho kuyakufanele ukuthi kube nomthetho oyabe uvuke ukuthi uzalandelwa nguye wonke umuntu. Kanti ngabona sekufuna nokweqiwa kwemithetho, kumbe uyabe useqiwa usenziwa i-ZAC kusho ukuthi i-ZAC iyaphambanisa, kumbe uyabe useqiwa usenziwa i-Ministry of Justice kusho ukuthi i-Ministry of Justice iyaphambanisa.
Ukuncitshwa kwabantu laba amaviza ubona kudala ukuthi baguqule izenzo zabo yini bababhebhe? Ngoba siyazi ukuthi kulezijeziso zeMelika ezikhona kuye kwaba lezijeziso zeBhilithane o-European Union kujeziswa abantu bezanu-PF kodwa akula nguquko ezwayo esiyibonile.
Uyabona mina mbonani iy'jeziso lezi yezokukhumbuza labo abaphambuka endleleni ukuthi hhayi bazinikelani ukuphenduka endleleni nanxa bangabe baguquke. Phela ukuguquka kuya ngomzwangedwa womuntu. Omunye umuntu uyantshontshwa abotshwe avalelwe ejele, kuyikuthi ukuvalelwa kwakhe ejele kufanele ukuthi aguquke, kodwa ayephuma ejele engaguquwanga. Kodwa kakutho ukuthi ophambanisayo-ke nxa ephambanisa angabotshwa ayejele, sokufuza ukuthi hayinyathi phambanisa kwesifika siyekeleni ngoba vele ngaze lihambe ejele kaguquke. Kodwa okuthi ofika utshiwo lapha yikuthi ikhangelwa imithetho yamazwe ngamazwe ukuthi kambe kuyini okuyenziwa ngamazwe omhlaba ukukhumbuza uhulumende weZimbabwe ukuthi kukhona okungahambi kuhle. Kuyafana nje lokuthi ungakunanzelela mpinga mili ile ripoti yesathwa sephumileyo, sibonile iziphathamandla zikahulumende ziyisola kakhulu le ripoti, baze bakhanya-ke abanye sebezidisemba ngoba isadak yenza ukuthi hhayi thina sizakuma le ripoti eyabantu esibaqhilileyo.
Umnumzana Bednico Bebe lilunga lebandla eliphikisayo ele-TCC. Kodwa ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule ukusolile kakhulu okwenziwe yiMelika.
Udaba lolu ngilubona kuyikuthi mangikhangela abantu abanjabo America obulingeni labo babona utshani elisheni lamunye kwelabo ilihlo kulogodo. Abantu laba bazenza bona iyithi zedemokrasi abayo bachampion zedemokrasi bazenze konke. Kube kathi mina into yabo yonke ngithi ingcolile ungakhangela ukuthi babulala njani abantwana insane esezifile eGaza. Insane esezifile eGaza igazi labo liyabizwa phezu kwabo Blinken laba. Ngako-ke konke abakukhuluma ayo Nkomo kunalifaka imisebenzi yabengcolileyo losathane phakathi ebayenze eGaza belabo Benjamin Netanyahu into zonke abazenzileyo. Nkomo angizake mboni isihluku esi ubuthakathi obunjengalobana obufana labona ukuthi noba bengakhulumani Nkomo yonke into yabo abayikhulumayo iyizeleze. Xa ngikhangela ukuncedisa kwabo i-Israyeli ivulala abantu eGaza naze ngikhangela imisebenzi ye-Amerika esiyenzile emhlabeni ngikhangela into abayenze e-Iraq okanye yonke into ayenzileyo nje kobuzi ngobolibhia ngathi konke abo bahambe khona bangena bayenza bona izinto zabo zenezi ezokuqasha beqasha ngedemokrasi besikhuluma izinto ezingamanga abangasizo abazenzayo. Abantu laba Nkomo eqinisweni lonke uNkulunkulu nguye ozabajezisa.
IMelika kungaba kukhona okubi ekwenzayo babagawule, kodwa kayivunyelwa yini ukusola ububi obenzakalayo kwezinye indawo, ikakhulu nxa sikhangela ukuthunjwa kwelunga le-TPC kunsukwana ezedluleyo latholakala lifile okuyikwephulwa kwamalungelo oluntu.
Nkomo, iMelika nxa ngiyikhangela njengoba ngitsho ngithi mina njengami akulanto engayixolela ngayo iMelika ngemisebenzi abayenzayo. Yona iMelika lo umongameli wayo uJoe Biden lwana onguye owayithula izidera ngesikhathi engusenator owayithula izidera elongizeni yeZimbabwe bevele besilwa ngendaba yomhlabathi eZimbabwe. Kodwa ngathesi ngakhangela khona okwenzakalayo konke kuyatshengisa imisebenzi emibi ye-Amerika emisebenzi engcolileyo eyokuthi noma sebekhuluma kufanele umfundisi okambe sfela ebese siyakuma etiyeni uyachumayela ekhumayela kodwa ehambe sfela ehambe ezinkomplazini ehambe emizini yabantu esenza into ezimbi ebese sima ichumayele ethi lingasfeli lingenzi ukuthi mina into eyenziwa ngoboBlinken liyana Nkomo izwisa ubuhlungu. Mina angiyali ukuthi into bazimanga kuhle lapha nalaphana Nkomo, kodwa entweni engikhulume ngayo Nkomo yinto enginganabufakazi layo ukuthi emele icubungulwe labo bezesecurity bekangele bebona ukuthi kathi ubani wenza ukuthi umuntu onje wanyamalaliswa ngobani, umuntu onje wabulawa ngobani, loko kuphume kube sobala kube sokusithi bona abo abakwenzayo labo bejeziswe ngendlela efanele. But kelo ukuthi kuthiwe kona yeZimbabwe kunje yemthetho kunje ingane uTrump wayesithi ama-elections wamtshontshile e-America.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lebandla lezano PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi kwezombusazwe efundisa ekolishini leVist University kwele South Africa uDokotela Jethro Mpofu.
Kutsho khonokho nje ukuthi umhlaba iAfrica iEurope leAmerica sokuhlangene embonweni owodwa oqinile othi wona sokwanele ngezenzo lezo sizibona ziqhutshwa yiZANU PF nabayisekelayo ukumunganisa imikhandlo yokukhuleka kwabantu kupolitiki. Ngakho ngathi kuyisimboli, kuyisibonakaliso nje okuseleyo ukuthi wona ngokwawo amaZimbabwe aphakame azilwele, aphakame aphakamise izandla athi sokwanele. Laba abanye ngemithetho yabo emazweni abo bangancedisa, bangasekela esingathi yi-moral and political support, kodwa abasoze bawenze umehluko. Umehluko uzavela kuwo amaZimbabwe ngokwawo ukuthi azilwele kule mpi ekhona le.
Ithi njalo iMelika abenze ukhetho olusanda kwedlula lwangaqhutshwa ngemfanelo, labo bazajeziswa le mindeni yabo. Lapha kungaba kukhulunywa ngeZimbabwe Electoral Commission yini othigumba labanye bakhe.
Nxa iMelika ikhuluma ngabathikameza ukhetho, ikhuluma ngempela okokuqala ngaye uhulumende weZimbabwe, i-incumbent government, leZimbabwe Electoral Commission, lezinye inhlanganiso ezinjengabofazi labanye ababonakale bephithizela, bevimba, bevikela njalo befuqa abaphikisayo ekwenzeni kwabo umsebenzi ade kumele bawenze. Kuphinde kube lama-security organs, inhlangothi zomvikela ezitholakala ezihamba phambili ngokuhlukumeza abantu, ukuhlukumeza amabandla aphikisayo, lokwenza konke nje obokuthatha inkululeko yalabo abaphikisayo kuyibeka eceleni, kuphinde njalo kuthatha amathuba wonke empumelelo ekhethweni kuwanikeza ibandla elibusayo. Bonke laba abantu bazozithola bebalwa kulabo abathikameze umbusa kahle, abathikameze inkululeko eZimbabwe.
Kodwa amanyathelo anje, Dokotela Mpofu, singathi ayaphathisa yini kumzabalazo wokuletha umbuso okhululekileyo eZimbabwe? Kumbe kwenza iziphathamandla zeZANU-PF zintunye nje ziqhubeke zisenza okubi?
Amanyathelo afana nala anikeza i-moral support le-political support, ayisibonelo sokuthi umhlaba ukhangele, umhlaba uyabona, njalo umhlaba uyafisa ukusekela amaZimbabwe enkululekweni yabo, ekulweleni kwabo inkululeko. Kodwa ubukhokheli obuyadala umehluko yibukhokheli bokwamabandla abusayo, ubukhokheli bama-civil society organizations, ubukhokheli bezisonto lama-church aseZimbabwe, lobukhokheli babo abantu beZimbabwe ukuthi basukume bazilwele. O-America, o-Europe, labo-UN, labo-SADC, labo-AU, labo-European Union bangasekela kuphela, benikeza i-moral support, le-political support. Kodwa ukunqoba, kunqotshwa impi yenkululeko kudalwa utshintsho kuzavela ebantwini beZimbabwe bekhokhelwe ngamabandla aphikisayo, ngabezisontweni, ngama-civil society organization, labanye abaphathekileyo ngokungatholakali kwenkululeko ezweni laseZimbabwe.
U-Dr. Jethro Mpofu, ingcweti kwezombusazwe efundisa zona njalo ezombusazwe ekolishini le-Vets University kwele South Africa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.